Kanti ke thina sithi njenge sisebenza kololiwe njengama-trade unions ikakhulu ke thina ithe sithi yenza ama-workers and ama-workers yenza amamba zamaningi bekufanele abasitshele ukuthi khona kuyinokuthatha indawo ukuthi ugeneral manager yena okhona o-ekthayo uyakhwanisa yini uyakhwalifya yini kumbe vakadinga omunye kukhona okunye okushotayo kuye into zonke zinalezo aziko kithi zinayizisebenzi yikho zithi khona kukhanya la i-management khaya zisilokulwa nezisebenzi zakololiwe.
Manje lina njengezisebenzi liyathatha nyathelo bani?
Kathesi kunje sesifake i-appointment ukuthi khona siyombona yena lo uminista omutsha ukuthi sifike sikhulume naye ngoba kwesinye isikhathi into ehluphayo busy ukuthi khona abantu thimelela ama-problems ukuthi aze yalo kuze azabe makhulu engasalungitheki besithi khona esanda kungena e-ofisini lathi simlande sifike sikhulume laye ukuthi hayi thina njengezisebenzi sibona kanje 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 ukuthi la nxa kulungiseka sithe sikulungise khonapho khonapho sonke laye nxa yena esivumela.
I-management kayifuni ukuphumela egcekeni kungabe usenzakalani?
Yikho lapho kusihluphayo ukuthi kanti bona bakufihlayo kuyini ngoba thina-ke njengefamily makuyukuthi khona siyimulinye thina ne-management pela akulasisa phakathi kwethu siyizisebenzi sonkeni umehluko nje kuyikuthi khona bona ngama-managers thina siyizisebenzi kodwa-ke nxa sokubuya entweni ezinjengokuthi khona ama-decisions eku-organization kuyawufanele sihlale phansi sibonisane labasithengise ukuthi hhayi madoda kathesi sidinga ukuthi nalo-manager omutsha okwenzakayo ukuthi kathesi umuntu okhona usekweke lokhu lalokhu kumbe hhayi sisadi but abantu sebekhona yizinto zonke ezikhanya nevelo zokuthi khona mazi kuyithi khona siyimulinye ngabe siyazidiscasa sihlezi phansi nathi sila imbono engancedisa uloliwe ukuthi aphakame kodwa ngabe ngasi involve usho ukuthi khona bazayenza into zabo bodwa at the end of the day kuzaba yi-wrong decision but thina njengayisebenzi sibili hayi into leyo ayisiphathi kahle yiliqiniso elikhona.